Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osebhalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomjengqola okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla leMDC lisola uhulumende weZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-internet ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo weStudio 7 uyakuveza ukuthi akula mkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni yeTwitter leFacebook, kodwa akula mikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayengeka ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda ukuyabhalisa. Laye uMgabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Kwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhono weZimbabwe.
Bakhona abanye abathi okwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ikuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akula tshintsho oluzayo, akula tshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawaphi amazwi abantu abanjani?
Kambe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egaleni bayabulawa ngamasotsha, abantu bayabulawa bayabotshwa, asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe lelisalithatha angikhona ukuthi ngabe salithatha, kodwa besaqinisela salwa saze salithatha lemini. Kuyafanana lelakathesi lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi nxa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli akufanelanga ukhalale, akufanelanga silahle imbeleko ngokuswela ngoba uMgabe vele unje kumbe mhlawumbe sesavu
umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabhuku Jafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, Northern South, Mtasa, South Northern Central, Lemtare North, Emotionaland Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Mount Darwin East Le South, Lerushinga, Emotionaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Murewa North West Le South, Emarodera East Le Central, Emotionaland West, Eurungwe East, Makonde, Echunoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachabaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachabaland South, Emachobo North, Kanyelo South, Ebubulilima East, Kanyelo West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osandakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulomhlubulo sokubangela ukuthi abantu abaningi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMatabeleland South sibusisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iThebethebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lamasonto lakho kuyasetshenziswa ukuyenza incino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kuzakhiwa iKwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo yakulesi sabelo egoqelwa ukufuywa kwenkomo kanye lokwenziwa kwamatsha aligugu.
Singabe ngabokulimelela ukuhlangabeza, kodwa sibe ngabantu abaza kwezolutho lokuthi siphe abanye, ngoba umuntu lo ofundileyo uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. UNopala Jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, uthi akulo ukukhuluma boya ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo yibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference lana zayiletha, so ukuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kuye kungaba ama relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyi professional, a former ambassador, a former principal, maybe ama relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMDC ezansi emandebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve anga zama ukuthi yena ama relations or i-public relations yakhe labantu ibe improved, azame ubudlelwano obungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo, oqotshwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngentuthuko yemaphandleni, umnumzana Bed Nkoncube seqotshiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. UMaboyi nguye osezahlala kulindlu. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyijayele into yakhe yokuthi ngasokusiya kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo ukuwina ngendlela ezingayisizo yikho ehlala engaphathekanga nxa ukuba lezi zizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekane lokhetho likubona lani ngaleyo ndlela.
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanu-PF ukubana bayakhethisa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayivota efree. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola usenzi
kule gqeda eseri city amalobolo akumelanga abadalo selihambise udaba lolu entukandaba kambe kumele kubhadalo kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na. Uze nhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo lo nkosazana Nonsikelelo Mpofu ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona linjani?
Siyaphila baba Tuzi.
Siyaphila baba.
Ngikase ngawe baba moyo nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi mina ngilusupport kangako ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labokhukhu kwakuvele kukhona lokhu. So ngaqala ukubuza kwakuqala ukuthi yena athi luvale lolu daba yena uyeboneni usoleni kangako.
Yebo yena ngokutsho kwakhe ukuthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza.
Ngaziphi indlela?
Yena ungazani uyakusola kakhulu.
Ye kungaba umbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicabanga kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotshole kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ukungalobolwa hayi nakalusupport kangako ngoba izathu zangukhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvale ngenxa yakhe.
Mhm. Mampofu nantu daba ukalotshola wena ulubona njani udaba lolu?
Udaba lolu alilunganga mina ngilusupport at all vele anginale percentage leyo engathi ngingalisupporta ngayo ngoba kunje nxa ngizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe.
Asikho kuthengiswa ube thabe kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala sengisuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo so nxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphombe ukuthathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo sengathi kusho ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sukhulisile isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzele nzima.
So nxa sukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la?
Umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuthiana baba Dube ukuthi waziwe abalapho akhona ukuthi uhlezi njani. So into ezifana lezinjengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale. So lesiyana nje ngithi isibambise sokuthi umuntu kwaziwe ukuthi uhlala ngaphi kunjani.
Ye ngaphandle kokhonokho Mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani?
Langu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona nangingafika kahle sihlale naye enhlezi khona labantwana babe babili ngoba vele kanti lotshola nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiyephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njengoba sikhitshelwe ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhuba uhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe lekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa kumuntu anti kunjani
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into ethengiswayo laphana
kodwa ke phela abanye batsho phela ukuthi hhayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili
hayi lokhu vele akukho yithula kancane lo imbono yabantu etshiyeneyo labo ngabantu ngezinye indlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke mampofu ubona zani igoda leli lizanqoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolo
ikakhulu ngathi nalingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless nasezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu
ye ngibona ngizani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina babamoya
hayi nxa esithi yena amalobolo hayi ahame ngibona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kahle
ye gciba khonapho-ke mampofu
akayekele nxa yena kungamhambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke sixoxakelo nkosazana nonsikelelo mpofu siphinde njalo zaxoxa lo mnumzana sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana Oliver lisemoyeni ngumthembo sidemba ukips dube ilani
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu labasakhulayo olwethe connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba mayelana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengofacebook twitter instagram lokunye okufanayo abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando abanye bathi hayi bhuti mike mina ngiyayithanda imali waze wathi I use social media for business, nothing else. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu masizweni-ke ukuthi yena uNdlovu uthini ngalokho Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo unjani
mina ngiphile kakhulu njani leni
hayi siyaphila right Walter awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliuyenzayo usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
okay hayi ngenza ibhizinisi ngenza i-art and crafts so ngiyayidayisa ebulenjini bokuxhumana ngiyakhona ukuyidayisa ku-instagram naku-facebook naku-inthanethi njalo
uthengisa izinto ezinjani nxa sesisithi art and crafts phela art and crafts is such a big word
ngenza la masofa abelukwe ngelala lamathebuli akhona then futhi into engizenza ezinye lama-crate amakhulakhula crate la akudala antiki
awungitshele-ke Walter ukwenza ibhizimusi lakho usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na
ya kwesinye isikhathi ngiyahlangana lokunzima kakhulu because ibhizinisi yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani
umehluko okungaphi
ya yes i-advertisement yakhona iyo esikuba ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo-facebook special abelungu ukuthi bathole ku-facebook kusuka kube yinkinga
ngoba inkinga engaphi angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini
yebo kunjalo ugcwele but hayi ibhizinisi yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kuleso stage sakhona
hayi ngiyakuzwa ke mnumzana awungitshele-ke Walter ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele eyenze ibhizinisi lakhe esetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
ulwazi umuntu okufanele abe lalo kufanele abe ulwazi lokuthi usetshenziswa kanjani uyisebenzisa kanjani because angeze nje kuphela ubuphosta izinto kumahholi akho but kufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana because isikhathi esiningi ma ngifake into zami ngisuka ngibe chaka abelunga kakhulu kwenza ukuthi babone lokho nyabe ngikudala
njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenziswa ubulembokuzi libazisa abo Facebook abo Twitter abo Instagram ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yophapha ngayo ibhizinisi lakho na
yeah I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma social network because abantu abaningi bachitha isikhathi eside bekuma social network because akufani ku-advertise kwakhona izinjalo
kuthiwa ah what I think akuzwa ke mnumzane ngokuthi ngikubuze umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo ulafi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet kodwa bona bayasho ukuthi hayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi
yebo ngilafi isifiso kakhulu sokuthi ningabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertiser kanjani, benza kanjani. Hayi ukuthi kuphela uyangena bese ufaka into zakho kuphela hayi futhi
awusinikeze phela ama social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi what sibona ukuthi arts and crafts yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani.
Okay, ku-Facebook u-Walter Ratelang Dlovu. Then ku-Instagram u-Walter Ratelang.
Hayi Walter siyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la kuhlelo mnumzane.
Nami ngibonile kakhulu.
Hayi siyabonga. Hayi balaleli mzwile umnumzana Walter Dlovu ongisakhulayo ophatha ibhizimusi lakhe ngasebulenjini. Walter njalo ngomunye wabalaleli bethu. Siyabonga kakhulu Walter, siyabonga. Nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku social media noma ku WhatsApp kunombolo zakhe ezithi +27641204287. Ngiyaphinda njalo +27641204287. Ay balaleli isikhathi ngathi yiso esiphelile masibane ngeviki ezayo uhlelo lwethu labasakhulayo olivalelisayo nguMike Hove lilale.
Singeneke ecaweni. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka
usiphathele upumbhalo namhlanje
namhlanje bemfuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma uJakobe kuchapter ka 1 verse ka 27 uJakobe lapho sinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu Baba yilokho ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni. Kuthi lapha sile ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona. Okokuqala uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa ukuthi nxa kusiza phambi kwaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe engcene kuyabe kungcolile phambi kwaNkulunkulu. Ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo. Uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa. Ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siyekwenza ilizwi. Okokuqala uJakobe lapha uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane. Siyakwazi nxa sikhangela lapha elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane zezinkulungwane eziningi. Baningi abantwana abasala bengasela bazali sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo. Ngakho uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo kodwa kudingakali ukuthi kube lo muntu. Umuntu lowo ngubani? Umakhelwane, yisihlobo, abazalwane. Lakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu, umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhliziyweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokho. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. Umuntu oyabe lahlekelwe ngomkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngekhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba, ungene esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli sizwele kuphela umuntu lwana, sithi hayi ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla. Kodwa uthi yena, kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi. Asithatheni lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelane ukuze labo badle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJakobe yokuthi ukholo lolo lwesilwalo ayisilo kholo lokukhuluma kuphela kodwa lukholo olwenzayo. Kutsho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olungancedi ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho, kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kutsho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engene ebandleni basikhathaza ngokuthi ule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa balutshwane abazibuza lo mbuzo ukuthi kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo. Ngiyathokoza ngoba khathesi sesiyangena esikhathini sekhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimuli zizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje. Baba, egama likaJesu, sithandazela abazintandane labaswelokazi ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abaswelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho, njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo, egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ngikhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi bancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisipanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Mambazo Lady Smith amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. kwanelo kwalamhlanje livalelisa yonke ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.